kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 18 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, umnumzana Kofi Annan kasekho.
Ufe ngesikhathi yena esanda kunanzelela kumbe kubona kubukathi kukhuluma ethi yena ukhetho lweZimbabwe lukuhambe kuhle. Kodwa ke asazange wathola leso sikhathi sokuthi aveze sobala lapho ebuya lalabo ekuthiwa ngama-elders ekhulume ngeqiniso ukuthi akubonileyo kuyini.
Ugatsha lweJudicial Service Commission luthi udaba lweMDC Alliance olokuphikisa impumela yokhetho oluzathethwa imthethwandaba weConstitutional Court luzatshengiswa ngumsakazo weZBC, ukuthi ezinye intatheli zindaba leminye imisakazo zithaphe kuyo.
Ngakho bathume incwadi besithi nanxa bengeke bavumele wonke umuntu bazavumela iZBC, bese besithi iZBC kumele iyenelise ukunika esingakuthi yi-live feed kwabanye ababe befisa ukuthi benelise ukubroadcast.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, umnumzana Kofi Annan kasekho. Umnumzana Annan utshone namhla ekuseni esele minyaka engamachumi ayisitshiyangalombili i-80. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ebhubha, umnumzana Annan ube ngumgcini sihlalo sama-elders, njalo uke wafika kumaviki ambalwa adluleyo ekhokhela iqula lama-elders bezohlolisisa ukuthi ukhetho lwenziwa ngendlela eqondileyo na. UZulu weZimbabwe uveze ukudana ngokwedlula kuka-Annan, kodwa abanye bathi isinqumo abasenzayo esekuthi ukhetho lwaqhutshwa kuhle sasingamanga, njalo lokho kwabadanisa ngoba impilo zabantu zalahleka kulandela ukhetho. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Bakla Tambo ohlaziya ezombusazwe.
Ubaba uKofi Annan sibili abantu abaningi bengamjabulela bethi ngumuntu ade esebenza kakhulu, kodwa mina mbuya ngimsole kakhulu ubaba uKofi Annan ikakhulu kumbali yakhe into azenzayo eRwanda ngo-1994 ukuthi wayengumuntu owayekhokhela e-United Nations lapha. Kodwa kwathi sekusazakala bekwazi bona ubaba uKofi Annan uthi kuza kuba lokubulawa kwabantu lokho esingathi yi-genocide eyacina iqeda abantu abangaba yi-800,000, ubaba uKofi Annan waba nguye okhipha amabutho awe-United Nations eRwanda lamanje nje wayesithi kulesinye isikhathi lapha ahamba khona eRwanda lakanye bambalekela ubaba uKagame bathi angeke bekhulume laye ngoba ngomunye umuntu owayenze khona futhi le singathi i-genocide iziyenzakale. Hayi mina ubaba uKofi Annan hayi engalala sibili ngokuthula njengokuthi ngihloniphe esintwini, kodwa hatshi imisebenzi yakhe hayi angeyincomi bantu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Nkosikhona Moyo uthi ulosizi ngokufa kuka-Annan ngoba ubezimisele ukulwela amalungelo oluntu.
Ukufa kwamnumzana Annan kuyinto ezwisa usizi kakhulu ngoba singathi ngumuntu obelokhe elwela amalungelo abantu, njalo kungumuntu obengani uthenjwe nguZulu wonke ukuthi uzalwela amalungelo abo ukuze kufike emaphethelweni, ukuze kukhanye impumela ehlalayo, hatshi yona le yesikhatshana. Ufe ngesikhathi yena esanda kunanzelela kumbe kubona kubukathi kukhuluma ethi yena ukhetho lweZimbabwe lukuhambe kuhle. Kodwa ke asazange wathola leso sikhathi sokuthi aveze sobala lapho ebuya lalabo ekuthiwa ngama-elders ekhulume ngeqiniso ukuthi akubonileyo kuyini, njalo asange sithole isikhathi sokuthi simbuzisise achasise ukuthi yena ayikho ayekubona kuyini, ngoba thine sasikukhangele phansi lapha ngathi on the ground kungayisikho lokho akukhulumayo.
Unkosikazi Cynthia Dube uthe u-Annan umkhumbula njengolwela amalungelo oluntu, kodwa wadana embona ekhuluma ngokhetho lweZimbabwe.
Kulusizi ukubhubha kukamnumzana Kofi Annan, thina besimkhumbula engumkhokheli we-United Nations njalo elwela amalungelo kaZulu. Ekufeni kwakhe khathesi ubebuye kithi eZimbabwe kulusizi njengoba akubonileyo bekungasikho obekusenzakala ngesikhathi sokhetho. Besithi njengomuntu olwela amalungelo abantu uza kusisiza ekukhululekeni kwethu.
Umnumzana Douglas Nyathi, ofundisa eLupane State University, uthi uAnan wayekhuthalele ukulwela ukuthi kube lobukhokheli obuqotho njalo kube labakhokheli abasakhulayo.
Uyazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe kakhulu ebambezeni ezezombangazwe. Ukhangela nje akwenzayo eKenya, ukhangele even lakhona okhonjade sekwenzile okuncane gijime esizayo khonapha eZimbabwe before elections. Akuningi nje ukukhuluma ngakho, kungabe kuningi kakhulu nje singaxoxa ngakho ilanga lize litshone. Silusizi kakhulu, silahlekelwe ikakhulu thina esithanda lezi zepolitiki, thina esithanda lezi good governance, democracy or social justice and even peace building in general.
Umnumzana Kofi Annan isizalane saseGhana kodwa waduma kakhulu ngokuba ngunobhala we-UN njalo waqala inhlanganiso yakhe eye-Kofi Annan Foundation. Ubesengumgcinisihlalo wama-elders njalo elokhu eqhubeka elwela ukuthula. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of
America. Umanyano we-MDC Alliance uthi ugatsha lwe-Judicial Service Commission luvumile isicelo sawo sokuthi udaba lwabo lokuphikisa impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa oluzathethwa emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu ukuvikezayo lutshengiswe umhlaba ngumsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation oweZBC ukuthi ezinye intatheli zindaba leminye imisakazo zithaphe kuyo. Lokho kwenzakala inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMisa Zimbabwe layo isikhweze isicelo emthethwandaba namuhla ngodaba olufanayo. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa uthi abasuthisekanga ngokuthi iZBC kube yiyo ethapha lolu daba, ngakho bahle baphuthuma bakhweza lamuhla olunye njalo udaba olokuthi bafuna kuvunyelwe lentatheli izindaba ezizimeleyo ukuthi lazo zisakaze.
Yes, asikucela ukuthi kufanele bavumele isihlanganiso ezizimeleleyo ezithatha izindaba lentatheli izindaba ukuthi zilandele udaba lwe-Concord luqala luze luyephela. Ngakho bathume incwadi besithi lanxa bengeke bavumele wonke umuntu bazavumela iZBC, bese besithi ZBC kumele yenelise ukunika esingakuthi i-live feed kwabanye ababe befisa ukuthi benelise uku-broadcast.
Liyasuthiseka yini ngalesi sinqumo kumbe belifisa ukuthi ngabe baningi abanikwele imvumo?
Sisuthiseki ngoba phela siyakwazi ukuthi i-ZBC ayisiyo inhlanganiso ezimele inhlanganiso emelele ibandla le-ZANU PF. Ngalokho silokhe sesithumele njalo ezinye incwadi ngamaloya ethu ukuthi kube labanye abazimeleyo abavunyelweyo ukwenza lokho. Bangazawe babili bathathu kumbe bahlanu, kodwa sisazi ukuthi babe benika i-life feed engasiyo ethandwa izanu kuphela kumbe ethandwa iZBC kuphela. Sithumele khona namhlanje ngemva kokuba sitholele impendulo efike ngabo-4 khathesi ntambama.
Zikhona ngempela elilazo lezo ntathele izindaba kumbe lithi ingqeyibaphi abazimele?
Hayi, thina sithi ingqeyibaphi kakula bakhethiweyo kumbe sithi babangcono ukwedlula abanye. Sebe sithi intathele izindaba sezingahlanganyela ndawonye ecabanga ukuthi ole equipment eyeneleyo ukuthi akwanise ukunika i-life feed le kwabanye ngubani njalo bangaki bese bekhethe khona bodwa.
Kuyini elikusolayo ngokuthi umsakazo we-ZBC kube yiwe othapha lezi ndaba? Libona ingani kukhona okunye okungakhutshwa yini nxa kuvele kuthiwa live feed mhlawumbe bengatshengisa konke?
Ye, kungcono khonokho ukuthi batshilo bavumile ukuthi kube lentatheli zindaba loba zingeze-ZBC. Udubokolo ukuthi i-ZBC izabe ikhanyisa ithi ifake amakhamera wayo ebantwini abathize ngezikhathi ezithize, isenzele ukuthi kukhanye ngani ukuthi udaba luphume ngenye indlela kumbe ngelinye icele. Njalo kasilathemba lokuthi i-ZBC izavuma ukunika i-live feed ebantwini abaningi njalo abeneleyo abazatshengisa umhlaba wonke jikelele. Kungaphanga nje kube indaba yokuthi bazavumela kuphela ukuthi inike abantu abathandwa izalupia kuphela.
Siyananzelela njalo ukuthi inhlanganiso yemisa Zimbabwe layo ikweza udaba phose olufanayo abasebenzelani lani yabaxhasa yini?
Hayi, bona bazenzela ngokwabo, sibona abakwenzayo kuhle kakhulu, siyakukhuthaza ngoba vele akunanto efanele ibe yimfihlo, njalo fanele ifinyelelwe abantu bonke, abantu bonke bayizi ukuthi uhamba kanjani.
Ye, kodwa libona ingani kungaba lesinqumo esehlukileyo, kumbe lesi sinqumo siyatshengisa ukuthi bangathi sebevele bavumele?
Indlela abayenze ngayo isinqumo leso yokuthi bathatha baphendule incwadi yethu, incwadi abayibhalele ZBC, kutshengisa ukuthi kabafuni ukukhulumisana lathi ngendlela ecacileyo. Kodwa asisoze silahle imbele ngoba sifele sizaqhubeka siya phambili, sizama ukuthi udaba lolu lucace lusiya phambili, njalo sizama ukuthi sisebenzise umthetho ukuthi hhayi kanti kungani befanele basebenzise i-ZBC yona isazakala ukuthi ilokhetho, njalo ikhetha izanupf kuphela.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye eseHarare. Amalunga ebandla leZANU-PF namhla abele dili lokuthakazelela ukunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olusanda ukwedlula eMarondera. Lokhu kwenzakala lanxa kulodaba emthethwandaba weConstitutional Court, lapho umanyano MDC Alliance ophikisa khona impumela yokhetho isithi kwakulokuqilibezela. Wokhangelelwe njalo ukuthi ibandla leli libe leminye imikhosi efanayo elizweni jikelele kunsuku ezinye ezilandelayo, ngoba lalisithi limelele ukuthi agcotshwe khona okungasayenzakalanga.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umanyano we-MDC Alliance uthi osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wawo umnumzana Morgan Komichi obebotshiwe setheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokhetho ukhululwe namuhla ngesibambiso se-bail e-$200. Umnumzana Komichi uthathelwe incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport, njalo kufanele ayizibika emapholiseni ngolwesihlanu maviki wonke esamelele ukuthethwa kwecala aletheswayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kwezemaphandleni, abalimi bemaphandleni bathi babhekana lodubo nxa bethengisa amabele abo, njalo bakhuthaza ukuthi kukhwezwe intengo yomumbu kusiphala sesizwe ukuze labo basale le madlana. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Bekhuluma embukisweni walonyaka eMatabeleland South Agricultural Show ovule ngokusemthethweni lamhlanje eGwanda, iningi labalimi bemaphandleni liveze ukuthi lihlangana le ndubo ezijeneyo lapho zokumele lithengise amabele loba umumbu. Izansi yemaNdebeleni ivele ithola izulu elilutshwane, njalo abalimi bakhuthazwa ukuthi balime amabele kanye lenyawuthi. UNkosazana Royce Ngwenya osuke Homestead eMapisa uthi ulima isifumbatha, kodwa akula muntu othenga leli bele.
Siyayilima kuthiwe sizayithengisa, silime sipakishe kugcwali lokhuza iholu le, kodwa siyabe siyadingela besithengisela khona no kuthengisa sizeswe ukuthi na adleki kuthiwa ngawo utshwala even khathe seze salima lokusiza wona lana awungomnya kuphi asiwadli sibekile sifisa ukuthi kwenzakala ukuthi singalimi resi yogamulelana sizuze abokuthenga lathi sithenge esikukwanisa ukuthi sikudle
omunye umlimi esixoxelayo unkosazana Agnes Ngwabi okawa 24 ematobo okhala ngokuthi lapho bethengisa umumbu esiphaleni se-Grain Marketing Board GMB imali yabo ifakwe emabhanga okudala ukuthi kube nzima ukuthi bayikhuphe njengoba imali silela elizweni
phoke okunye ezinye phela ezinye izinto sizifuna kuzakhamizi sizathengisa njani ngokuswayipa kuzakhamizi bona bafuna izitolo zabo ezisedorobheni ngalo ukuthi ngiyeswayipa yilo uhlupho esilalo nge-GMB ukuthi bona yabo ifuna ukuhambisa imali ebhenki thina siyifuna ukuthi ngaba siphe ezandleni le nkomo yabe ngifuna kudube ngalo makhelwane wami ngiyehlule ukuthi ngiyaswayipa ngithini.
Abalimi bathi lalapho belima bahlangana le ndube emkhogoyi ehlasela izilimo okudala ukuthi balahlekelwe isivuno esihle. Unkosazana Sinikiwe Ndlovu osuka emalundi ematobo uthi babhekane lodubo lwezibungu lonyaka.
Kathesi sihlutshwe kakhulu yisibungu lo sokuthiwa isihlavana lesi kade singafi sizama nxama belephuma khona phane mancane. Vele kuhle kudle imkhono leyana imithi sasiyithola but yayingasibulali.
Unkosazana Anna Dube oyegwatembe insiza ongeyonqobileyo emncintiswaneni wabalimi bamabele lomumbu uxwayise abanye abalimi ngalokhu okumele bakwenze ukuze babe lesivuno esihle.
Mina ungenze nganqoba ama-crops ami umumbu yiwobo emningi kakhulu. Abalimi bakhuthaza ukuthi khona nxa belima bengena ama-shows bathenge imihlobo emningi enhlanyelo bengenise zonke bengathenga umhlobo wodwa bebuye bezongenisa imihlobo yonke yomumbu.
Kusenjalo umbukiso lo uvulwe ngokusemthethweni lamhlanje ngosaphethe isihlalo somqondisi wenkampani yesamende ePortland Pretoria Cement PPC Zimbabwe umnumzana Mavela Spanda ode bazaqhubekela phambili bencedisana labalimi.
Thina njengekampani ebenefita ku-community le eGwanda and the surrounding area, we want to support them in areas that will enable them to grow as farmers, especially esihambelana le-product esilayo. We can assist with cement.
Umkhokheli walo mbukiso umnumzana George Pengo uthi bajabulile ngendlela lo mbukiso ogqutshwe ngayo.
Ya, i-agricultural show yalo nyaka ka-2018 ibenhle kakhulu ipho seyadlulisa ama-expectation ethu. Abantu babuye ngobuningi, inkomo bezikhona ezinhle kakhulu. Khuluma ngenkomo, ikhwalithi yenkomo ibinhle kakhulu. Labalimi babuye ngobuningi babo bevela emaphandleni kuma-district ashiyashiyeneyo.
Umbukiso walo nyaka ugqutshwe phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe
lamlela nampawa fowembula
gukama.
Okwamanje sengilichiya kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Alingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle, igama lami nguChris Gande. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa, omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasitshela ukuthi iviki le bekunanzwa ilanga lamaqhawe, ilanga lamasotsha. Wena njengomunye owalwa impi ubulithethe njani leli la?
Ilanga lamaqhawe ilanga liqakathekile kakhulu, kodwa alisaqakatheki ngoba amaqhawe akhona akathithanga ngokulinganayo, akaphathekanga ngokulinganayo. amaqhawe asiphathele inkululeko sibili sabuya lenkululeko umuntu wonke wakhululeka kodwa ungakhangelisisa yithi kakhulu esesidubeka labantu abethu bayadubeka yikho ubona abantu abaningi abasalinanzi lelo langa abasayi ngoba abasaboni lokuqakatheka kwabo phezu kokudubeka kwelizwe okungaka i-economy is in shambles abantwana bonke bablema thina abantweni benkululeko ukuthi yithe sibaphathele ukudubeka instead of bringing ukuhlala kahle
nxa usithi wena abalwa impi yenkululeko abaphathwa okufanayo ungasichasisela khona
ye kulabanye abathola okungumvuzo khonokho kokuthi ama-veterans bathola okungumvuzo khonokho kokuthi baziphilise abasebenzi phela kula msebenzi kube labanye abangatholi lutho vele abadubekayo but they contributed equally okufanayo ekuleleni ekuletheni izibuso
ngezinye indlela ngokubona kwakho abangani bayabandlululwa ngabaphi
ngama-ex-zipra or ex-zap ngitsho njalo
ya sayezwa abanye bake bakhulume ngodaba lonalolu besithi la ngezikhundla bakhona abanye ababe kuzibra ababemele babe yibo ogeneral lezinye izikhundla ezinjalo kodwa kabaziphiwanga kuliqiniso yini lo
kuliqiniso sibili nga singakhangela obaba ugadisa ugadisa was a senior commander njengobaba usigoke naye delayed kulomnyaka ka-85 izipra command yonke yaxotshwa ku-army kwasala kusele nje i-exizane labe yibo amabrigade yabonke from there akusazanga kwalingana
manje ngokubona kwakho umuntu onjengo-general Valerius Banda yena ulungele na ukuthi abe nguye u-general omkhulu wabo bonke amasotsha elizweni
uSibanda uyadeserve sibili ngukhomanda uPV uyadeserve and ngukhomanda libutho leliyana lisotsha but ungakhangela ukubusa kwakhona khathesi uyabe ekhona esesikhundleni sakhe kodwa kuyabe kulomunye umuntu omlindileyo ukuthi engayenzi izinto as freely as he can konkhana ukuthi kuyabe kulomuntu umuntu ongaphansi kwakhe kubuyele abe monitor njalo yena engasoze afa ayenze ama-decisions njengo-army commander ungakhangela khathesi sikhuluma nangokubulawa kwabantu lapha eHarare uPV yena ngokwakhe ngokumazi kwami mina you can't give that instruction ukuthi hamande edibula abantu ngoba lisotha elakuthenaye lakwanele ukwazi ukuthi umbhobhu usetshenziswa njani
hhayi kuyezwakala ungavalela isuZulu
ye hhayi ngiyabonga abantu bakithi kumele likwazi lani lonke ukuthi asiphathekanga kuhle njalo asifisi ukuthi ilizwe lethu libe yilizwe elibulala abantu thina salwela inkululeko ukuthi sikhulule uZulu wonke singakhethi imhlobo singakhethi impala singakhethi lutho sifanana nesonke kodwa abantu bakithi khathesi nxa ungakhangela kulabanye abayi-first class labanye abayi-second class siyafisa lathi ngelinye ilanga bantu bakithi isizwe seZimbabwe sibe yisizwe esihle esilinganayo esifanayo ngiyabonga
hhayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle Aloke bekungunkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namhla kuhlelo sixoxa lomsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party unkosazana Praise Yangulube sihlaziya ukhetho olusanda ukwedlula siyakwamukela kuhlelo
yebo ngiyabonga njani
Lufikile lwedlula ukhetho ungathi uyathokoza na ngendlela ibandla lakho elenze ngayo
kukho konke engubongayo kubandla lethu le-MRP ukuthi senze lokhu akade siwufisa njengabantu abatsha ukuthi singenele lathi senze imaki sifake imaki kuhistory yaleli lizwe
ungathini ngenani labantu abalivotelayo njengebandla
Okwenze abantu abaningi ngapha emathebeleleni abayivotelanga iZANU PF bavotele iMDC Alliance. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bakithi basasa lele nto leyo ukuthi bona bethi asiqaleni sikhipheni iZANU okuyikho okusaffecte kakhulu kulolu khetho lamanani esiwatholileyo. Okusase khona ukuthi zabona ukuthi abantu basase lovalo lokuthi baphumele egcekeni bayisapote iMRP noma sebevota. Okunye mina engakubonayo ukuthi okwashaya ukuthi ibizo lethe MRP lalingakhanyi kakhulu laphana ephepheni le-ballot paper. Njalo ukuthi thina i-abbreviation abantu abaningi bebengayazisi, abantu abakhulileyo abangugugu bebethi bona bafuna imithwakazi begcine bengayitholanga.
Kuyini eliza kulungisisa ngokhetho oluzayo elibona ingani bekuyingxaki lokuthi kube labantu abaningi abalifotela?
Sithe thina sizazama ukumobilize abantu abaningi bakithi ngoba sinanzelele ukuthi abantu abaningi bakithi bayayithanda imeseji kodwa basuke babe ngabangaphandle kwelizwe abangasoze bevote kumbe abakhona phakathi kwelizwe kodwa bengarejistanga ukuvota. Thina sibona sikhula kakhulu njalo futhi siyabona ukuthi ngo-2023 sizabe sesiyiricha igoli yethu yokuthi sibe la labantu abaningi abazasivotela ngoba thina vele sesisebenza ku-ground. Asizange sime sabona ukuthi okunye futhi okwashayayo ngama-structures siyakulungisa khathesi, sisebenzela phezu kwakho silibandla le-MRP. Sizibona sikhula sisiya phambili njalo silokhe silibandla elivikela ama-interest akomthwakazi.
Liyake licabange yini ukumanyana lamanye amabandla?
Hayi, kulokhu asikakucabanga ukuthi singamanyana lamanye amabandla ngoba thina imeseji yethu amabandla amaningi ahambisani nayo. Amabandla amaningi ayakuthanda nje ukuthi akhe phezulu. Thina ngoba nje siyadiphu kule izinto ezihlupha emathebelelendi.
Umama unjani kathesi elizweni sokwedlule nje ukhetho sokumelelwe isinqumo somthethwanda?
Noma bona abaningi bebesithi bona bavotele iMDC Alliance, kibo sokungathi vele umnangagwa sethethe ngoba la ku-TV siyabona nje ama-stakeholders amaningi ayamcongratulate ukuthi usevele ngu-president. So abantu abaningi sebekwamukela khona lokho kukhona kodwa ngokwesaba ngalokho sokuke kwayenzakala ukuthi nxa kuwukuthi maybe bangakhiphela lokho abakuzwayo ngaphandle ngokudemonstrator kumbe ngokwenzani sebengabotshwa kumbe kube lengozi yokubulawa njengalokho esikubone kusenzakala eHarare.
Ngabe lavotelwa, ngabe lenza umsebenzi ongcono yini kulabanye?
Yebo, lokhu kuliqiniso kakhulu ukuthi i-MRP libandla elisebenza ngcono njengoba sisazi ukuthi industry yalapha kobulawayo vele ayisekho. So thina sicabanga ukuthi siqalise ama-business, sivule amakhampani. Abantwana bakithi komthwakazi bangaphumi bethi beqeda isikolo bacabanga ukuyasebenza e-South Africa, labo baphatheke kukho konke okwenzakala khona lapha komthwakazi.
Liza, ithola imali eneleyo yokufeza lolu hlelo?
Ukuyithola imali sisayidinga kodwa hayi siyakwazi ukuthi ngokusebenza nzima sizayithola.
Kungumqokeli ngathi selakufeza kuyini?
Amatisha lawa angakhulumiyo ulimi siyabona awasaqhatshwa endaweni eziningi lasezikolo eziningi. Engathi example elupani laphana abazali bahlala bereporta njalo nje ukuthi hayi siyabonga lo msebenzi owenziwa yi-MRP, abasasifakela amatisha angasizwayo, amatisha sekuya lapha ngamatisha asizwayo njalo akhuluma ulimi lesiNdebele. Endabeni zemisebenzi laphana ko-Pick n Pay, lokho sisalindele ukuthi i-Pick n Pay head office yayethe yona iza communicator abantu labana babiselwe emsebenzini yabo. Njengoba nje lokho sisachisha e-court, sicabanga ukuthi lalo futhi lolo daba sizalunqoba ngoba lokho sisalindele impendulo. Otherwise siza demonstrator, sicontinue si demonstrator sitshengisela ngobubi obenzakala emakhampanini anjengabo Pick n Pay.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Presia Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngefike ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Hayi ke, olivalelisayo ngusithandekile, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.